So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-5 omfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bahlangana namuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Ngambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chamangu kuzaphumelela na?
Singakayi ku-TPC bengililunga le-MDC Alliance. Nilobufakazi balibakho, ngilezi ncwadi zakhona ezitsho khonoko.
Abanini bamabhizimusi asaqathulayo bathi sebethole ulwazi lomgqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi abo.
USengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho-ke ngalalo ilungile elokuthi abhale incwadi eParliament.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi.
Esesukukhavile so far siqoqisane ngokuthi o-crisis leadership, ukuthi in times of ama-crisis umuntu ongo-leader kumele aziphathe njani, or kumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bazahlangana lamuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Iphephandaba le-Herald lithi ababili laba bazaqala bavakatshele umngcele we-Beitbridge andubana baye eMusina lapho abazahlala phansi bakhulumisane ngenhlelo ezimbalwa eziphathelane lemingcele yamazwe omabili phansi kwenkampani ethiwa Border Management Authority. Ngambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu kuzaphumelela na? Abanye bathi nxa kuliqiniso ukuthi uChabangu nguye owasayina amaphepha alabo abancintise kukhetho olusanda kwedlula, ibandla le-CCC lisenkingeni ngoba umthethwandaba ulakho ukuvuma ukuthi amalunga edale alitshumi lanhlanu 15 lamakhansila alitshumi lasikhombisa 17 axotshwe. UChabangu uthi ulilunga lebandla le-CCC okugcweleyo njalo useke walimela kukhetho okumenza amangale ukuthi abathi kasobandla asolunga lebandla batshoni.
Ubuphuphu obunje angaze mbubone. Ngizanika umzekeliso wakhe ukuthi yena uyithatha ngapi right yokukhulumela abantu beMathebeleland engaveli eMathebeleland. Uyithatha ngapi right yokuthi yena ulilunga le-TPC, ubani kasolunga le-TPC, usebenzisa yiphi i-constitution ethi umuntu kumele abe lilunga abe yilokhu, ulaliphi yena ikhadi ele-TPC elimtshengisayo ukuthi ulilunga, kuyini okuwenza oku-identifya umuntu ukuthi lulunga le-TPC, akubeke sobala ukuthi nanku mina ngilakho ngililunga le-TPC. So lobu yibuphukuphuku abenzayo ujaha wemaswingo ophephotha ukuthi ungu spokesperson we TCC ngaso ukukhuluma abanye abantu lamhlanje bazasitshela ukuthi thina kasomalunga e-TCC. Mina I joined iparty ngo 1999. I have been there ku-struggle. Anybody oza kuthi lamhla kangazi ku-struggle se-democratization kusho ukuthi uthi uNkulunkulu vele kazange azalwe. Anybody oza kuthi mina kangazi ku-democratization se-struggle se-Zimbabwe kusho ukuthi i-High Court of Zimbabwe will be wrong, i-Supreme Court of Zimbabwe will be wrong. Othi mina kangazi kusho ukuthi the National Constitution of Zimbabwe upiro kuthi kuthi siyabe sesingasela rule of law singakayi ku TCC bengililunga le MDC alliance ngilobufakazi balabakho ngilezincwadi zakhona ezitsho khonoko sifomele ipart sisonke ngibe yicandidate ebhulawayo ngafaka iCV yami ukuthi ngibe nominated kusenator. I was nominated overwhelmingly kusenator, balayo iCV yami abantu be-elections ukuthi ngiyimemba yepati. Kanti vele ukuba yimemba yepati ikuyini abasitshele laba bathi kungena bona bangama-members of the party. So mina as things stands I am what I am. Akula muntu onganginika iconstitution today ukuthi sile substantive constitution document eliyilo eliprescribe i-membership ukuthi lo uyimemba. So akula nzondo ekhona, but esikwenzayo number 1 sifuna ukubisela iparty le back to its founding values and principles. Number 2 sifuna ukuthi abantu ababekhethiwe ngabantu bathola ithuba to represent abantu babuyele baphiwe the second chance. We want to increase the internal democracy in the TCC. Number 3, we want to formalize this organization. Sibe le constitution, sibe le collective leadership.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuthi sizwe ukuthi somlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda onguye omele athathe inyathelo lokuxotsha amalunga la. Uzathatha inyathelo bani njengoba yena uthe khuluma le-Studio 7 izolo uthe uzaqala amelele ukuthi azwe ukuthi udaba lolu luqonde ngapi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sibuye saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza.
Usengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ke ngalalo ilungele elokuthi abhale incwadi eParliament. Ngalalo ilungelo elokuthi abhale incwadi exotsha amalunga awe Citizens Coalition for Change eParliament. Kalalo ilungelo elokuthi axotshe abantu kuma local authorities bo city council lezindaweni ezinjalo. Esikubona lapha yikuthi engabe engumuntu olenzondo labantu abakhona, labanye abantu abakhona ku city council, labanye abantu abakhona ku parliament. Kodwa sibona ukuthi leyo ayisiyo ndlela umuntu angayenza ukuthi atshengise leyo nzondo. Sibona ngani into eyangisayo njalo into ezakwenza ukuthi ibizo lakhe lingcole labantu bengamhloniphi.
Wona umthetho lesisekelo sebandla sithini nxa sikhangela ukuxotshiswa kwabantu khona lokho kwama-recall? Uyabe lelungelo na asithi umnumzana Chabangu elayo imvumo? Uyabe layo yini ilungelo lokuthi ahlale phansi yedwa akhuphe amabizo ona la?
Uyazi umbuzo wakho muhle, kodwa impendulo yami ilula. Kufana lokuthi singathi thina ilunga lebandla le enguqu iDynamos Football Club sithi umbeni nguSandy Mari. Umbono uSandy Mari mo ebhala kuZifa ethi Zifa bengicela lixotshe uPeter Nkomo esikhundleni sake esokuba umangoye wechila moya iChillers ngiyabona kanti umuntu weDynamo suza xotsha njani umuntu wechila moya uhamba njani ngiyabona ilihlazo esikhanandlalo lapha njenge Citizens Coalition for Change ukuthi umuntu ongasolunga le Citizens Coalition for Change usetholakala esenguyobhala izincwadi ekhipha abantu ezindaweni iye kodwa phela siyazi ukuthi iZANU PF abeZANU PF balakho ukuthi bezenza abangazi ukuthi eyindaba ekhona bevumelane lo sengiso sike sawubona isikhathi sika Monzora sokuphazamiswa even lomthetho bewutshekisa umthetho bewenza nje ukuthi basutse laba abalandela uNelson Chamisa so engakutsho ukuthi akwenzi phela ukuthi uSandi Marimo atholakale ebhala incwadi exosha uPeter Nkomo kuHighlanders ayilokhu akwenzi
lo ke ngumnumzana Swithani Chirowodza isikhulumeli sebandla lesi sikobulawayo abanini bhizimusi abalama bhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawacitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqamuka komlilo osokubangela ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogqitshwa ngomgqibelo uqoqwe iCouncil yakobulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization, Bulawayo Chamber of SMEs, kunye logatsha lukahulumende olubona ngothuthukiswa kwamabhizimusi asaqathulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulomhlangano bafundani, usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqe lo nkosazana bakaNincube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ongomunye wabaphatheke abakulo umhlangano.
I-training leyi sibafundise osixoxisane ngokuthi ama-businesses abo bengawayenza njani ukuthi abe resilient, akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani okumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo okunye sikhangelele sikhangelele ukuthi kukhona i-staff izisebenzi zakho ku organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijene zokucommunicate labantu abakusebenzelayo udlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso eziku business ecosystem sibalisa inhlanganiso ezisurrounding ama businesses ethu o abo abawenza njengama entrepreneurs ukuthi uzathola i-business mali mile alimi umuntu esebenza yedwa zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect so uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labudlelana labo njani ungaqinisa njani ubudlelwano in times of crises or in terms of ama disasters or ama hazards kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama businesses en akwani ukuzimela. Bazokhangela njalo i-business resilience strategy u-entrepreneur or usomabhizimusi ngamunye ngamunye. Esiyaqeda le i-training sikhangelele ukuthi omunye lomunye ebesele business resilience strategy se-business lakhe. Whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisa ukuthi i-company yakhe or i-business yakhe ingama njani mabefikelwa zingozi ezijiyeneyo ama-disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi lenyathelo elihle yini leli elithethwe yiCouncil enja lohulumende njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili.
Ye linyathela elihle lelo singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya abantu baba affected abanye bahle babhazalala bayenelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele ku business sizakhangela njalo kuma climate disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo ama business amancane even lamakhulu amancane babe ngekho better prepared ukuthi banga tackle njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana lo uhlupho olunjalo so I training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu abakuma business sibehle bevuleke bebe lomqondo obanzi bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disasters nxa kungaba lama risk athile behle bebe prepared ukuthi ungayenzakala lokhu how will we respond ungayenzakala lokhu sizadila lakho njani kumbe siza kusolve njani kumbe iliphu sizwe siyabe silufuna ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize kule mtize flea market eyachayo abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu kungathi ngaba befundile behambe under this training ukhona imizamo ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o i disaster eyabayehlelayo so I training le iqhakathekile kakhulu iyahlomisa osoma business ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bame ungaze kufikeni hlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile bekwanise ukuqhubekela phambili bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama businesses abo ame
lo ke ngunkosazana bakaNincube umgqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abadlula inkulungwane abakade bengene kulelo lizwe kungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHabiron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolwesithathu, uMongameli Masisi uthi izijeso zenotho yizwe ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi yikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesule izijeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Kithaloganya diemo ikhwetho tsa.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela uyamsiza hathi ukumxotsha nomunye wabakhulumela eZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kweleBotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imisetshazanyana. Noma kulokukhonona ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni, uMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe uMongameli Emerson Mnanga kwaphezu kokusetshenziswa kwesithupha ucapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Bantu bale runa ke ba runa ba.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kweHabroni umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwi kaMongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
LeBotswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngalekhaya eZimbabwe siyangena ngaba ngobuningi thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengoba nayisadikile ukondemile.
Kusenjalwe leBotswana liphezulu kokuloba ugwalo lwemigration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Uhulumende uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi iziphathamandla zempilakahle edolobheni leBikita sezicebise uZulu ukuthi angaphi ukudla abazokhala esililweni kulandela kumemetheka kumkhuhlane wekholera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi lanxa sokulobubelo kwezokugaywa kwamandla kagetsi, ukuntshontshwa kwentambo lenye impahla ehambisa amandla kagetsi kubangela ukuthi uZulu aqhubeke esemnyameni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Uyabona mina ngingumdala omnangako, ngabe ngihlengibizayini hlengizekelele ngihlale phansi ngiyobheka inkomo zami, ngoba mdala vele abantu abasakufuni umhlaba wonke jikelele, abantu abasamfuni umdala omnangako, abasamfuni nalo bona lawa nje abade bakuvotela bayapretenda vele abasakufuni mdala. Nginguwe, ngabe ngihlengirizayini nje ngihle ngizihlalele phansi ngithule umsindo. Njalo badala lokhu kutshona kuthiwa siyalinda into zesadeki sadeka kusasebenzi, lapho badala asingeneni indlela ngoba sesikhathi lethi nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane kuphela. Badala asingeneni le ndawo yabo, into zezane ukuthi bathi lizwe balithatha ngegazi, balithatha ngegazi akusebenzi lokhu. Kwakudala kwakuyisikhathi sakhona sela ndawo lakho kwadlula, manje amazwe manje sebuswa ngama young generation. Lokhu besitshela ngeEuropa, Europa akusebenzi, kwakuyisikhathi sakhona bavo mkhokho bethu bavo mkhulu bethu badlula. Lathi asingeneni isiganga badala bafile befile silungise ilizwe lethu akusebenzi lokhu. Sesikhathele ngento zezane, sesikhathele thina into zezane lesi.
Studio 7 ivuka njani? Mina lami igama uAdolf Shaba. Ngike ngezwa laba, ngike ngabona lapha ku-internet ukhulunywa kuthiwa le ndoda esibiza ngoSengezo Mahlangu iyeze ama-recalls, isibiza njengo-secretary general we-CCC. Manje uma kucontinua ngezinto ezinje, mina ngibona inye i-solution. Kudelelwa okwedlulisa ukudelela, ngoba izani PF angeke isebenzise amaqhinga anje, so mhlawumbe ukuthi izozilunga. Hayi, futhi mina ngiyiboni la izani PF izomelana nayo intukutelo esebantwini. Bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouchable, ayikho lento yabo le. Izigebenga zodwa lezi ezisebenzisana nabantu sebenzisa imali, but this time kuzaphela, ngenze kulunga.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho, vele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Hayi, siyabonga ukuthi isizwe sikamthwakazi ngathi siyavuka silo ngathi siyaphakama. Bantu basefollows lonke likwenzileyo siyakuthanda thina abethwakazi, singavumi ukuthi abafana baseMpumalanga babuye bazodlala ngathi baze basikhethele labantu okumele basiphathe kahle kahle, ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza. Abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya. Okwamanje sokulomfana obuye emaswingo khona ngale ozokunguya umeya, akula ngisho umuntu wesindebeleni, umuntu wakuleyo ndawo obambileyo laphana. Umlungu ufakelwe nje ukuthi singakompleni because umlungu layo ngakithi, kodwa lo mfana waseshonelo assistance bekumele be ngumuntu wakithi. Folosi siyabonga khona ngapho, vuka mthokazi vuka. Folosi singavumi ukubuswa ngabantu bokuza, indawo ezigabeni zakithi makuphathe abantu bakithi. Vuka Mthoka Zivuka.
Linjani Mahlabi Zulu, Voice of America, Studio 7. Benalelela intati Paula ngolozini baba lo yimukhumbulani Ndlovu waseSkodini abamanye South Africa. Menalelela intati khulunya lapha ngobaba lo uZanu PF batifuna kwashe Masaka mayethina iZanu PF ile 2/3 majority. Angisayi understand ukuthi into zasekhaya ukuzana sena izinto zaiZanu PF ukuthi ngokwazi wami they didn't get i 2/3 majority. What they are trying to do is ipropaganda yabo leyo ukuthi ithonisha ama-councils awe-CCC abayenzi bewasemakhoda landandandan lali ndaba yabo manje ukuthi abantu into yakho ngathi yazi-confusa because angiyangasendi ngingazi maybe lo muntu awaphawula esibele kathi ukuthi sade ndizanu PF ye 2/3 majority because from what I heard according to ama-rules the constitution yakhona what I know is was ukuthi they didn't get i 2/3 majority. So I don't know ukuthi kunti bafuna kwash maybe singabe singazithinalo ngoba into zasekhava kuthi zisi-confusa stamba. Asazi
nje. Lichona njani mina Studio 7 lonke ntungamili inkomo dabo dube. Hayi sina siyachona. Ah abantu bakithi amalunga e-CCC ukubona ukuthi wena abantu abanqa ukuthi wahamba sibili kusiye khankasela ukhetho ukuthi abantu bakuvotele. Sathi sebe kuvotela abantu. Chona uhlale ehoteleni sasuke ehoteleni sithona lele. Kuthi wena hayi uphikisana lokuthi awunazi awu ukhetha lokuhambanga kuhle. Uyabungayazi into oyenzayo. Bantu bakithi like lifunde sibili ukuthi ipolitiki liyenza liyenza ipolitiki. Lingazadlala ngabantu. Lingadlali ngabantu sibili lingadlali ngathi. Xa selikhethi liyenza nena umsebenzi. Liyadlala sibili okudlala dlala dlala. Semvumelana la yena lo muntu ofuna ukulixotsha ulixotsha sibili ebona ukuthi kaliyazi into eliyenzayo uchaba ngurayithi sibili bese ngibona uchaba ngurayithi ngcono lihle lixotshwe uchaba nguqinisile liyadlala sibikhethe litshone lilelelile so libe livuka lisetshelana abantu litshona libatshelana abantu sibisele emuva asibisele emuva lini ngalingafuni lihle liyekele lingasibisele emuva izano kwayenza ama-election ithatha indawo lezo ngoba liyadlala silikhethe liphinde litshone lilele.
Studio 7 njani? Hayi siyabonga. Abantu beZimbabwe thatha lo noShabangu lo nimisenhlanyeni once nimisele engutsheni. Hayi lona criminal imisele engutsheni uShabangu lo. Ya, hayi angikho lapho. Asikhulume nomuntu esingcono. Umuntu saka manje sekakhuluma ngomoya ophansi sekathena imoto ziyathathwa ziyathathwa. Akayazi iZanu PF kathi melo kwabhiza aqolosha lapha angayazi iZanu PF. Akabuze thina esasisehlathini fika la ehlathini iZanu PF yasenzela imigilimbane singayazi kuze kube nanamhlanje. Yena sekekhuluma ngomoya phansi edaye inhlangano yithi imoto iyazithatha bazogugela ngaphakathi njengesobisi. Okay, sure.
Studio 7 siyabingelela. Ya, siyabonga eminye imizamo eyenziwa ngoNelson Shamisa le-CCC ukuthi bengayikhothamela umlilo wamaphalo eZanu PF ngoba ma kuthiwa kule parliamente bona bengayanga ba-right bakhombisa ukuthi vele akukho umuntu orecognizeayo president yabona lezana so ba right bengayikhona noma ungeke utshitshe lutho nje kodwa kuyabonisa ukuthi kukhona into engahambi kahle so ngoba amaZimbabwe asekubonile ukuthi izinto zeZimbabwe azihanyiswa kuhle kumele benze ukuboycotta bengayikhona so amaZimbabwe abona ukuhlupheka kwabo ukuthi ngeke kuphele ngoba bayakhohliswa uma kuyo kuma election kuthiwa hey amagates nanko amanzi konke kuyavulelwa uma kubuya after election ugesi ucima okonomphela amanzi ngeke uphinde wabone ephuma empompini so kuthi ukuthi ukuthembisa nge 5 years ukuthi bazolenzela yini into abazolenzela yona bekade becampaign izolo namhlanje ugesi awusazolo odi into enjani so iZanu PF idlale kakhulu ngamaZimbabwe kodwa isikhathi seZanu PF sesisondele laba yakhona siyabonga.
Ngiyabingelela kumsakazi lo Studio 7 igama nguThulani Ndlovu enkaya kunduma isikhobo khoko niyazi nje kunenyinto esuka yenzakale abantu abangayinaki iZimbabwe yona izama ukuzitshela ukuthi umthetho iyawazi kodwa umthetho ingawazi yona vele labana abantu abanenkani kusukela kuyo president wakhona lengane zakhe zonke zone zomdenda obani bani nje konke kusiyafika ku Joseph Chuma labo mabuthomozi banenkani ngoba bona bayebe bonthi bayibo abezali kodwa kuzoliphelela one day kuzoliphelela nje ngiyalixwayisa ngiphinda futhi ukuthi kuzoliphelela abesisisima beboycotta mina ngibona ba right baboycotta.
Lawo ke yabingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 0800 2024650318. Siyacela ke balaleli lingathuki, siyazumumo umi kubi, into azihambi kahle, kodwa ke ukuthi siguguzele udlame udlakela sisithi ilo olungancedisa hachi, ayisikho okufunwa iStudio 7. iStudio 7 yona ikhuthaza ukuthula lokukhulumelana. Singakagqibi ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC kuzaphumelela na? Abanini bhizimusi abasaqathulayo bathola ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka koBulawayo. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.